Tigers okwakathesi awukami ngendlela esikhangelele ngayo ngesizathu sokuthi kusuke kwaba lengozi-ke eziningi abantu bafika kizo basebe siba lesidingo sokuthi kufuneke igasi. Ngakho-ke sibe lokukhankasa-ke sesithube umyalezo kumphakathi ukuthi benelise ukunikeza-ke igazi ikakhulu abesigaba ukuo ngoba ligazi ebelingasisiza abantu noma phike yimuphi olegrupegazi elingabe liswelakale.
Abangeza phambili ukuzokupha igazi lapha ngabantu abanjani?
Siyabiza iloba ngubani oleminyaka engu-16 kusiya phezulu enesisindo se-50 kg. Kuyikuthi bakhona-ke amaqembu abantu abanikezayo igazi esilabo esiyaye sibameme-ke nxasesisebunzimeni obungaka, kodwa balutshwane balihlekana silingeke benelise ukuthi basenzele umsebenzi lo. Yikho lolubizo silwenze ukuthi luchaphakele kubo bonke abantu-ke abangabe besenelisa ukuthi benikeze igazi, abangaguliyo, abaqinileyo nje abaleminyaka yona leyo engu-16 esisindo se-50 kg.
Ungathi lifuna igazi elinganani manje isilinganiso mhlawumbe ngama-liters?
Isilinganiso sama-liters kungaba nzima mnumzana ngoba indlela eliyabe lifuneka ngalo lifuneka ezigabeni ezishiyeneyo kangakanani. Kuyikuthi singalinganisa sithi nxa singafaka isilinganiso kuyabe sokuzadala ukuthi engxenye sicine sesigugukajakanani. Esingakutsho secelezi ukuthi kufuneka nje abantu beze bezonikeza, ngoba kufana nje lokuthi amanzi nxa engena emfuleni angeke wathi ukuthi asemaningi enele, ngoba ngokusetshenziswa kwayabe lokhu ephele ephuma lalo igazi linjalo. Namhlanje ngingathi sifuna okungaka sasa kuvuke sokungumahluko othiyeneyo.